Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 21 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oxotshwe ku-MDCT izolo umsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khube uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke, abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha.
Abo manyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele udaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
South Africa ke singathi ilamandla ukukwanisa ke ukukhulumisana namazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale i-solution.
Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda ukhumbula umhlabeleli olodumo uZeksi Manatsa obhubhe izolo.
UZeksi Manatsa ndona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kubandla le-MDCT izolo unkosazana Thokozani Khube uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora. UMakhube uzamemezela lelinyathelo emhlanganweni azawenza lentatheli zindaba kobulawayo ekuseni ngo-11:30. Uzakwazisa njalo ukuthi nguye osengumkhokheli waleli bandla ngoba uMonzora esezixotshile ebandleni ngokuzithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Lokhu kuza ngemva kokuxotshwa kukaMakhube ku-MDCT nguMonzora emethesa amacala atshiyeneyo angawavezanga izolo. UMakhube uzatshela intatheli zindaba njalo ukuthi uMonzora uhle untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomcebisi kaMakhube umnumzana Ntando Ndlovu.
Indaba kaMonzora vele ithi nasesidlulile kiyo ngoba mhla ka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZek ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyi-MDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho we-MDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asapoti elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla le-MDCT. So ngokunjalo ubaba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo president we-MDCT sezixotshile kasayililunga le-MDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozani Khube sephethe intambo ebandleni le-MDCT ngoba upresident adekhona uMonzora uzixotshile ngokubhalela iZeki incwadi ebazisa ukuthi yena seyi-MDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hathi msakazi kakula kudlephana kubandla le-MDCT. Into nje ekhona yikuthi kulowo ade ngumongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla. Kodwa ubukhokheli be-MDCT liyabazi ukuthi kukhona umama uDokotela uKhube uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku. Yikho-ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana be-MDCT umkhombandlela lo sapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kumi njani phakathi kubandla le-MDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi umama uKhube anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyirejista ukuthi babe ngama-voters ukuze i-MDCT ingene kuhulumende.
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 izolo ukuthi uMakhuphe umiswe ukuba lilunga lebandla kulandelwa umthetho webandla. Untungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo ku-MDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasusela izweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakathi laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela, kuxotshwana, kuxatshanwa, kusenziwa zonke lezi zinto. Akusizi lutho lokho kakwakhe. Kakulikhululi lizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso intando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMakhuphe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga eMDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana. Asiko konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemocracy. Nxa idemocracy izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanele ukubenze ukuthi bayizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale beqoqisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.
Umnumzana Efi Lela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Lezi nhlanganiso ziyabuza ukuba kungani uhulumende weZimbabwe ezithulela izizalwane zelizwe lakhe zithwaliswe nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wethulelwe abezindaba phezulu kokwenzakala kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zizingelwa njengenyamazana kuthiwa zibuyele ekhaya. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngokwenzakale ensukwini ezisanda kwedlula elokitshini leTamfontein Township eJohannesburg. Izizalwane zakwamanye amazwe iningi lazo zingezeZimbabwe zibonakale kumifanekiso yamavidiyo zidudulwa ngamapolisa zihozwa izizalwane zeSouth Africa kuthiwa kazibuyele kibo zibekwa umlando wokuzithathela imisebenzi phansi kohlelo abalubiza ngokuthi hashtag Operation Dudula. Isikhulumeli enhlanganisweni yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obed Masaraure ulandisa kabanzi ngombiko abawethuleyo.
We understand there is white monopoly capital in South Africa.
Siyazi ukuthi kulabelungu abayibo abaphethe umnotho abaziphethe kulelo lizwe kodwa kabahlaselwa. Abantu bakhetha ukuhlasela abensundu bakwamanye amazwe abazosebenza njengabo.
When mining started in South Africa, Zimbabweans were the building capital, but the white monopoly capital still remains safe today.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kumqoka ukuthi ohulumeni amahulumende bamazwe akhelenele leSouth Africa agoqela leZimbabwe kumele akhangele khona lokho okuyikho okufuka abantu ukuthi baye kweleSouth Africa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Ama opportunities katholakala eZimbabwe asozake sithole abantwana bakithi izizalwane zakithi zeqa amabhoda nxa ama opportunities ozinceda etholakala phakathi kwelizwe. Izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder. Sizabona ke abantu bekahlamezwa, sizabona abantu bebulawa eSouth Africa ngendaba yokuthi akuhlaleki ekhaya, kuyachisa kulendlala.
Uthi lokho osekusenziwa ngabakwele South Africa behlukumeza abakwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe akuyikuluqeda udubo lwabangena kulelo lizwe.
ISouth Africa ke singathi ilo ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la mazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale isolution ukuthi kungenziwani ukuthi izizalwane ezakhelane leSouth Africa zihlale kuma countries abo.
Kusenjalo uhulumende wakwele South Africa wanika izizalwane zeZimbabwe ukuyafika ekupheleni kwalomnyaka ukulungisisa ingwalo ezizivumela ukuhlala kulelo lizwe ngemva kokuba kumiswe leyo ekade isetshenziswa eZimbabwe exemption permits ZEP ebezisiwa lungisiswa ngemva kweminyaka emine kusukela ngomnyaka ka-2008. Lanxa uhulumende weZimbabwe elokhe engakatsho lutho phezu kwalolu daba lodlakela oseluqhamuka khona manje, ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngisikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho iZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba usethe seyinhlanganiso ezizimeleyo icala lokubhalisela abantu kuluhlu lwabavoti kaningi-ningi umuntu munye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kungakhathalekile lokuna kwezulu phose nsuku zonke, amadamu alethela idolobho lakobulawayo amanzi athole ingcosana nje kuphela yamanzi okungabangela ukuthi amanzi aqhubeke esabiwa njalo lonyaka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona nesanibonane basakazi waka Studio 7, yabonga ukusinikeza indaba ezijulileyo ezisivezela konke ukukhanya. Okwamanje thanda ukuphawula ngodaba lukandoda lo kwabathi nguDouglas uMzora uDogarase. Le mkhuba afuna ukuyenza ukuthi athi yena ongumholi waleli qembu MTC Alliance, akukho lokho akwenzayo ngamampunge nje kuphela. Leyokho afuna ukukwenza ngeke kuze kwenzeke, akulala ngelike laphuma elinye lingakatshoni. Ubalekile ku-MTC Alliance, wathi yena uya ku-MTCT ekathokozani khona. Siyazi ukuthi uma kuvotwa ngo-2018 ngoJulayi kwakukhona i-MTCT, kwakukhona i-MTC Alliance. So yena akaziyele ku-MTCT yakhe, ahlukane legama lele ukuthi MTC Alliance. Akula nto ezatshintsha lapho. 2005 kufonywa i-MTC Mdambara le yakaWishman Ncube, 2008 kuvotwa General March 28 ama-election, yayikhona i-MTCM ekaMdambara, yayikhona i-MTCT yakaTsvangirai. So akula nto eyahlukayo, bekanga kuyiwe khotha, bekanga kusebenze njani ukuthi kusetshenziswa i-PC Mbu.
Emnyakeni omutsha ka-2022 kungu-January linjani kuStudio 7 basakazi abahle nabalaleli balomsakazo, wonke umuntu nje olalela lomsakazo kwindawo ngawo zonke linjani kodwa ngokuphila thina siyaphila ukhulumayo ngileya kudala sagcina ukungena bakithi I think isigcine last year ukungena nje emsakazweni ukuthi lati sike sikhiphe izimpo zethu kodwa ke h sokufanele ukuthi ngabe siya kukhipha sibi kunoko kukhona esilakho kule yinye into engalika ingiphathi kahle ekhulunywe ngolumuntu ongumazi lelishona leli abade uGeorge Chiramba leli uGeorge Maramba khonoko nje kuduzanda khona lapho lo muntu lo ukhulume into ezwisa ubuhlungu ukuthi mawungumuntu wasemathebele lendo Midland uzafanele uzibuze uziphendule ungabe bakwenza umuntu na mayelana ngokubhonywa yakwamathuna la asebhalakwe okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu abalele laphana izihlobo zethu ezabulawa yiguground weli kwangabi lento eyenzakalayo nalabo ababulali abakwenzayo lamanje abanye baloko besaphila baloko bebhekiwe nje so abantu bebezamile ukuthi befake mhlawumbe amathi ilitshe lesikhumbuzo ukuthi kukhonjulwe labo bantu ababulawa ngaleso sikhathi but sebesukile futhi lezi zigebenga lezi zikliwi lezi ezaqeda abantu bayabhoma leya ndawo leya engizibuza khona ukuthi wena ma ungumuntu wasemathebeleland Midlands ulokhu sazibona ulandelana lezizalo uthi uyini ma ukibo laphana uyini
salibonani ku studio 7 siyabingelela sibonga njalo ukuzwa zonke izindaba ezikhulunywa umphakathi wonke jikelele engilakho bakithi lana lesikhalo sokuthi kanti ukubusa kwelizwe leZimbabwe kubuselwa ukuthi kubonakale ukuthi kubusa iqembu elithile na noma kufanele ukuthi obusayo ezamele ukuthi abahlali beZimbabwe kube nenhlalo enhle lokuthula ngoba mangithi nginazela ngibuka ukuthi ekuhambeni nasekuphileni abantu abathwele kakhulu ubunzima ngabantu abangaphansi kweqembu elingabusiyo ngananzelela kakhulu abantu besindebeleni iningi labo intsha yabo bazama ukusebenza nzima beyakhe imizi kumele kwamanye amazwe besebenza nzima bethenge izimoto zabo ngezikolodi bezama ukuthi bele kusasa elihle kodwa kuba nzima kakhulu ekusebenzeni kwabo ngoba laba bantu balazwe incwadi zokusebenza lemvumo yokuba semgwaqweni kodwa ekuhambeni uma bengangena elizweni lakubo laseZimbabwe kutholakala ukuthi bathathelwa imali ngendlela engabonakaliyo ukuthi kambe umbusi welizwe ingabe nguye othumela laba bantu ukuthi besebenze ngaleyo ndlela emgwaqweni noma baziyenzela noma vele kuhloswe ukuthi abantwana basesindebeleni bengaphumeleli na ngiyabonga okhulumayo for Ntaho Majamhlophe siyabonga
salibonani wasakazi nabalali be-Studio 7 wasakazi nabalali be-Studio 7 ike ngibuze lo ilida yemthwakazi ukuthi abakhokheli bona bemthwakazi ukuthi kathi mina kunento ethanda ukungidida ukuthi kathi kuhamba kanjani ma bengathi bona abangeneli ama-elections wonke nje akhona ngapha kumele ukuthi izwe liqhunywe manje kuyakwenzeka kanjani bengekho phakathi ukuthi ephalamende ukuthi phela belwe besephalamende ukuthi izwe liqhunywe bazakwenza ngaluphi uhlobo bengayi kuma-elections benganawo ama-seat okuba president ukuthi bangene kuphalamende kwenziwa kanjani mina kumqondisi ngicela ukubuza kuye kumqondisi ngqo ukuthi kathi leyo nto uzoyenza kanjani ngempela mangabe phela kungayiwa kuma-elections kodwa inkunzi eshiya umhlobo yiphi yile evalelwa nenkomeni sikazi esipayeni noma yile ekhonya ingaphandle kwesibaya ngoba phela makwe ukuthi akangeni na kuma-elections yina uzobelethi ethi yena usa ulala ukuthi kunqanyulwe iZimbabwe nemthokazi ibe yodwa iyo phela into engidida ukuthi kathi izonqunyelwa kanjalo ngubani ozoyimela lapho ephalamende ukuthi hhayi manje thina ngoba siyimthokazi sifuna ukuthi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden useqondise amazwi akhe awethule izolo awukuthi eliRussia liza kubona okwabonwa ingidi nxa lingahlasela eleUkraine. UBiden uthi wayehlose ukutshela eliRussia ukuthi lingahlaseli eleUkraine ngoba elemelika lamanye amazwe awumanyano we-NATO bazafakela eliRussia izijeziso ze-NATO bethathe lamanye amanyathelo. Kulokufuthelana okukhulu phakathi kweliRussia elibikwa selilungiselela ukuyahlasela eleUkraine, lelemelika elithi kumele eliRussia lingalokothi lingene kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo elemelika umnumzana Difa wajabi bango.
Udaba lweUkraine leRussia babukande ludaba esilwaziyo ukuthi ludaba olwahlupha kusuka kudala nakudala. Njalo asingakhohlwa ukuthi iRussia kwesinye isikhathi nxa isenze nje isiyahlokoza iUkraine iyabe ikukhona ekuhlosileyo ukuthi ikuhlomule kulokho okuya kusenzakala. Kodwa ke indlela ebekade ngilandelela isimo sephakathi kweRussia leUkraine leMelika, iMelika yona ngokuphendula kaJoe Biden ukuthi yena uzangenelela kancane, akasuzangenele kakhulu indaba le ngenxa yokuthi indlela iRussia ezangena ngakhona eUkraine izangena ngesibalo esincane. Kodwa ke ngibone ngathi izinto ezinje izinto kathesi bayakhuluma ngazo, kufanele ukuthi izinto zokuthi kusetshenziswe izikhali zigwenywe kakhulu ikakhulu emalangeni namhlanje. Ngabe kukuthi kunje, ngabe bayathumela ama special envoys kuhlale phansi leUnited Nations, bahlale phansi leRussia kukhulunyiswane kulokuthi kuhanjwe kuyengenwa kulokuthi ekugcineni igcine sithola ukuthi kuba labantu abalahlekelwa ngemphefumulo ngento encane kangaka, into ebekade ingeneliseka ukuthi ingagwenywa ukuthi ingenzakala.
Ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lona lolu ukubona njani? Usebenzisa na ubuciko?
Udubo lapho lukhona ukuthi uJoe Biden into aphezulu kwayo into le yokuzitshela ukuthi iAmerica yiyo isuperpower, yiyo efana ukuthi ingenele kikho konke okuyabe kusenzakala okungathi mhlambe kulo msindo noma okungathi akuhambi kahle umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke iRussia layo ngokunjalo lapho engavumi khona layo kungenxa yokuthi layo isaphethe amagqubu akudala isikhathi seSoviet Union, yikho okwenza ukuthi iRussia sonke isikhathi ihlale njalo njengaso sonke isikhathi bengavumelani leMelika noma bengavumelani labanye ama-Western countries ngenxa yena leyo ukuthi basese ligqubulene naleyo suka kudala, ikakhulukazi uPutin usakuphethe kakhulu konkwana. Lapha ufanele ukuthi uJoe Biden athole ama-advisors akhe ahlale phansi labanye abazwisisa umthetho ukuthi into le eyenzakalayo bengayigwema njani. Ngoba okuhluphayo ukuthi okuyabe kusenzakala kathesi ama-presidents ayathatha ama-decisions, but ama-decisions lana abe ezazwakala kakhulu ezisezwiwa ngabantu abangazi lutho, noma ngathi i-bad guidance yama-president whether ngowe-Russia noma ngowe-Ukraine noma ngowase-America. Ekugcineni kwakhona into yakhona iyeza kwenza ukuthi kugcine sekuphela abantu abaningi, kukanti linto le bekuyinto ebekade ingasitotshwa.
Umnumzana Difa wajabi bango ngolandela ezombusazwe welemelika. Abalandeli bomculi obelodumo elizweni uZexi Manatsa wake wahlala kobulawayo emzini weNketha badanile ngokubhubha kwakhe izolo. UManatsa obele minyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. Uthiye umkakhe uStella Manatsa labantwana abayisithupha. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uyalandisa.
Zwe leZimbabwe selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZexi Manatsa. UZexi Manatsa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshaya.
Munakanaka ararambe. Munakanaka ararambe. Munakanaka ararambe. Munakanaka ararambe. Tuna sara
magaya tula ya makulu ya menza utumwa na kulome meteke ya kulige skabense matewelelele ingoma yakhe liyana ke iqembu le-Highlanders amahlola nyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba sizwa ngokusikowa i-Highlanders siwinile asihambeni siyenatha abatoda. Ndona libele mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane bayesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othi ngwathino nyaka athina majarina noda thiwo zakele lingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayona lekazi bandlela inyanga ka January so lahlala silahlekelwa ngabaculi abaloduma kakhulu yamgomona umtukuthi ngo 2019 likhumbule kubaba ke uBrayuma sekela la ngo 2018 Zexmanata ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe senza ukuthi umculo umculo bekungasetshenziswa lezi zinto zama computer ebe chaya ikatari njengekatari babuye bachaya isigubhu njengesigubhu babuye chaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Sebenzi usenzwa abantu abanjengo Zex Manaza. Uzex Manaza udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo konoko zomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBritani, umnyu sekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulisa ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Ngimele isitudio 7 ngobulawayo. Igama lami ngiyezwa Jesus ba. Akadengakhale. Asamunda mthedwa. Hey mthedwa. Sigola mazambiki. Anatenga kale Atamunda mateda Yeah, hey, mateda Zigola Zimbabwe Sinatenga kale Umagapribo Situfuna Dona Ajiwele Sifuna kala Ntendele 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 Umagapribo Situfuna Dona.
Siyabonga Chisa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Oxotshwe ku-MDCT izolo, umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. Abo manyano inhlanganiso ezizimeleyo habe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezise South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.